Ekhuluma ngemva komhlangano wenzelwe eHarare lentatheli indaba ezivela kumankampani ashiyeneyo, unobhala wezotshi uMnumzana Foster Dongozi ukhuthaze intatheli izindaba ukuba ziqakathekise kuloba lokusakaza indaba zikaZulu. Uthe kuyadanisa ukuthi indaba eziningi ezibhalwa kumbe ukusakazwa zintatheli izindaba kulezi nsuku zikhangele kakhulu abantu abasezikhundleni lemahhovisini, hatshi abantu kazana. UDongosi uthe ukungalobi indaba zikaZulu kwenza indubo ezihlangana labantu abaningi zigcine zisiba yinto yansuku zonke kungela maqhinga okuzilungisisa.
Kwesilohlelo kuhlelo lolu siyabe siya ezigabeni ezijiyeneyo sifundisa intatheli izindaba, ngoba into esinanzeleleyo ngeyokuthi kaninginingi intatheli izindaba njengentatheli izindaba sijayele ukulandela labo abemahhofisini omama labo baba laba abagqiza amathayi, singalaleli kumbe ukubuza izakhamizi ezisemakhaya ukuthi zona zicabangani, ziphatheka kanjani kunhlelo ezijiyeneyo.
UDongosi uqhubeke esithi indaba ezihlupha uZulu ziyehlukana ngendawo, kungakho ke kufuze intatheli izindaba zikunanzelele lokhu.
Njalo okuphatha izakhamuzi zemadolobheni njengaseHarare lapho esikhona, ngasithi le zakhamuzi ezisekhezi kubosontala kumbe kubogogo esanyathi khonale, zitsheni eHarare kuyabe kungela ndaba zamadibha, kodwa uza kuzwa bebuza ngani ngendaba zamanzi ukuthi amanzi aphume empompini zabo, ingcekeza kumbe idoti akula oyithwalayo ukuthi ayeyilahla. Kodwa sisuka lapha sizabe sesingena ezigabeni kubomashonaland east, lakwezinye izigaba, lapho siyabe sesisizwa-ke manje umkantsho wendaba ukuthi izakhamuzi zikhala ngani.
Omunye akade enxuswe emhlanganweni lo ukuzokhuluma lentatheli izindaba isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonyathi, yena okhuthaze intatheli ukuba sibhale indaba zenkohlakalo eyenziwa ngamapholisa. Unyathi uphe isibonakaliso samapholisa abotshwe edolobheni leMarondela zinduna zabo ngemva kokubanjwa bethatha imali kubatshayeli lapho okumiswe khona izimota kuroadblock, esithi izinto ezinje yizokumele zilotshwe zintatheli.
Sicela kakhulu abatshayeli combi operators akumelanga beyekele abatshayeli besenza lokhwana esithi i-bribery kumapholisa. Sizabopha abatshayeli, sizabopha abanikazi lamapholisa konke.
Enye intatheli ekade isemhlanganweni lo uMnumzana Leopold Mnende weNewsBubble.com, yena othe bafunde ukukhulu ngokusebenza ezigabeni.
Sifunde ukuthi nxa sibhala izindaba zethu fuze lathi sikhayele izindaba ezenzakala ezigabeni, kulokuthi sibe silandelana lezombusazwe. Abantu abasezigabeni yibo abazazi izinto ezibahluphayo, izinto abazifunayo, njalo lezinto ezibahlukumezayo.
Izushi izaqhubeka ifundisa intatheli elizweni lonke ukuze indaba ezikuzigaba zilotshwe lokusakazwa kabanzi. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.